Ya mbona zani lokhu kungabe kubangani ibudla ngudlongo oba khona ngo 2008 abantu bona laba lokho esakhumbula udlame lo dlakele lo dlala sisiya ekhethweni luka June 2008 ingakho ke mbona zani ikobe sisaba ukuthi bebeze ukuthi vele bona basekela ibandla lethu lombangazwe lokho belovalo ngolwana lo 2008
Ngokwesaba konke lokhu nkomo ukhetho oluzayo lungaba ngolukhululekileyo na?
Ya, mbona zani vele injongo ye violence nge udlame. Udlame ngibudlakela sisikhathi benziwa kanye emva kwalokho abantu bayasebesesaba. So uqakathekile ukuthi abantu abavela kusebenza sezinto zemashinale kungi isiwindi ngakufanekisa njengabantu basemathebeleni ngo-1985 legrawundi abantu bebulawa. Onezani wawulawa abantu abayi 30,000 phakathi kokubulawa khona lokhu abantu bonke emathebeleni bavota izapho kulobudlangudlangu obukhulu abantu kumele bekwazi ukuthi xa bekhetha laphana kuyimfihlo so kuqakathekile ukuthi abantu bevote bengesabi bevotele iphathi abayithandayo bengesabi kuzenzakalani phandle kwe-voting station kumbe bengakakhethi kumbe bengakavoti kuqakathekile khona lokhu sesifunde esikhulu sibili ebantwini basemathebeleni nge-1985 senzakala eGugurawundi.
Kobulawayo izesini ithi ukwesaba konke lokhu akukho njalo labasekeli be-MDC bayazigqoka impahla eziveza ukubana basekela i-MDC emphakathini. Yikho kwenzakalayo yini lokho?
Kwenzakala silo Kobulawayo kubangelwa ukuthi udlame olukhulu sibisa lubona phakathi kwa-1981 kushiya ku-1987. Lakini sasibona khona abantu ababegqoka isikipa ezibhafatha zinhlongo bezezaphu kumba izibhenede zezipha benyamalala sibili nobuningi babo